Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kawande, obese pa indaba ngolimi lwesiShona. Lingayo livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi kufonqwa bakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha abasolwa ababili phezu kokubulawa komlandeli webandla le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo.
Bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba uMnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho?
Ibandla le-CCC lemukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court sokubuyisela amalunga alo angu-12 kukhetho oluzayo.
So we would say we are relieved that justice iphivelile ekugcineni loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabantu. Oyeyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla lezanu PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla.
Abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi izanu izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko nakubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi asebophe abasolwa ababili phezu kokubulawa kwemsekeli webandla eliphikisayo le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni ye-Twitter uthe baphakathi kokudinga abanye abasolwa. Ibandla le-CCC lithi uChitsungo ugongodwe ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni walo wokukhankasela ukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi baziphathe ngokuthula ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala, njengebandla le-Triple C sikhalela imoli kaTinashe lowo obulawe ngabantu bezanu PF. Asinakaneli ukuthi ngobani, siyabazi bayaziwa ukuthi ngamalunga ezanu PF. Yikho ke sesikhalela usapho lweZimbabwe ukuthi udlame olunje alufanelanga luvunyelwe. Kungabe kuthiwa izanu ilomhlaba wayo wodwa, kude kuzaba lula ukutshengisa ukuthi nantu udlame luvela kuzanu. Kodwa kathesi bayagongoda abantu bagcine sebecatsha ngomunye.
Nxa ngempela kungabantu bezanu PF abambuleleyo, siyazi ukuthi uMnangagwa uhlala esithi phansi ngodlakela. Singathi abantu bezanu PF kabamlaleli kumbe kuyini okwenzakalayo.
Vele asithembi lokho okuthiwo ngubaba uMnangagwa uthi ufuna yena i-elections ezilokuthula okungaladlame. Mbona ngani licebo nje leqinga lokuthi bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba uMnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho? Kulalokho sithi ngesikhiwa impunity lemunity, lokho kutshengisa ukuthi umuntu oyenza izinto ezimbi oyenza into ezimbi otshontshayo obulalayo otshaya abantu kabotshwa akuna ngitsho lo muntu oyedwa zwi obotshiweyo wezanu silandele ama-reports esiwenzayo ukuthi ubani endaweni ethile utshayile endaweni ethile wenza ububi hhayi namapholisa labo vele abababambi bayesaba ngoba baqala bebahle banqabe bathi lokhu ngokwepolitics asingeni kukho namhlanje siyamangala iministry of information sikhalela imuli sithi amapholisa azacubungula konke lokhu ngamanga silabantu abaningi ababulawayo silabantu abatshaywayo akhoseke kanti sesibona bayazihambela ababulalayo lokubulala umama uAli uMoblessing kathesi sibona osikhala yibo ababothiweyo lokhu kukhombisa ukuthi obhova lamabhinya bayazihambela nje abantu abasemajele ngabamsulwa sikhala leZimbabwe njengoba ama-international observers asekhona indaba lelayo sebeyibonile kuzaba nzima mahlaba ezulu ukuthi umhlaba leZimbabwe badeclare elections lezi ukuthi free and fair.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalila Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi labo bayalusola udlakela njalo uthe labo abenze ubudlova lobu kumele babotshwe. Lokhe sikudaba lunye. Untungameli uxoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC, unkosikazi Ellen Shiriyedenga, obesembuthanweni lo okubulawe khona uTinashe Tshitsungo.
Ukubulawa kaTinashe Tshitsungo into esizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi ufele phambili kwethu etshaywa ngamatshe ngabantu bezanu-PF and njalo nxa sikhangela sibona ukuthi bekulomhlangano owe-Churu constituency lapha ade kumele khona si-introduce ama-candidate yethu azasimela ku-constituency yona le umhlangano lowu ade usemthethweni lamapolisa sabebikele ukuthi kule meeting yonaleyo kodwa sibone iZANU-PF ihambe yamobilize abantu babo babagcwala khona ngale kuvenyu bathe amapholisa esebaxotshile balanda abantu bethu yikho ukutshaywa kwabantu bethu so yinto esizwisa ubuhlungu ukuthi yisihluku bani ukuthi baze befike to the extent yokuthi wakubulala umuntu lingakhangela khathesi kulabantu abaphosa ukufika 20 abalimeleyo goqela aba obaba over 70 years labo mama over 60 years othungwe ikhanda labanye abalimele inyawo so and into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abachayileyo laba babulala lomunye wethu ngabantu abezana uPF abahlala esigabeni khona lapha abaziwayo so fa kuthiwa sokulababili ababotshiweyo but nxa likhangela even ama video lawa ade border kuma WhatsApp maningi kakhulu bekulesixuku sabantu ade betshaya abantu and amavidiyo atshengisa ukuthi yibaphi abantu so yinto esizwisa ubuhlungu kakhulu njengebandla kodwa thina sithi hhayi abantu beZimbabwe bayazi bazazi iy'nkokheli zabo bakwazi ukuthi ngobani abafuna ukubavotela and izanu ngaze iyenze i-violence kayisoze itshintshe inhliziyo zabantu abantu sebedubeke kakhulu udubo lolo oluvele kuZANU-PF so bengaze betshaya abantu ngaze benzeni kodwa abantu bayalazi iqiniso abantu bayakwazi ukuthi udubo labo luvela ngaphi abantu bayakwazi ukuthi yikuyini okumele kutshintshwe elizweni ukuthi impilo zabo zihambe kuhle kanye lezabantwana babo.
Lo-ke ngunkosikazi Ellen Shiriyedenga, umsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC, ubexoxa emoyeni ecingweni le-Studio 7 ekobulawa eseHarare. Kolunye udaba, amalunga ebandla le-CCC angu-12 abevinjwe ukuthi ancintise kukhetho aphiwe imvumo ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emthethwandaba we-Supreme Court, igqwetha lalaba bantu umnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
I-judgment ye-High Court i-wrong, so sebeyikhansilele leyo judgment, so ama-candidates lawana sebebuyiselwe ku-ballot. Yikho ke sokukuhle, we are relieved that justice iprivelile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalungu edale ephalamende abakobulawayo. Labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemelwe ligqwetha umnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa.
Kakhulu kakhulu bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu, because bekungela bufakazi bokuthi babengekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babesecourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU-PF emzilikazi Mpophoma ukhetho lonyaka, umnumzana Admire Maskati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Kuhle kakhulu for abantu bonke, ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Bangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo olabantu abawinayo olabantu abadliwayo.
Kunjalo nje umthethwandaba we-Constitutional Court uza kwahlulela udaba lokuba ufuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele umnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. UMahluli Paddington Garwe ube nomhlangano namagqwetha kaKasukwere namhlanje, bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likaKasukwere umnumzana Method Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Lamanye ama-parties ukuthi indaba kaSavia Kasukwere izwakale nge-Tuesday next week ngo-9:30 ngamajaji amathathu awe-Constitutional Court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuviki ezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuviki ezayo, ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwale nyanga. Ngimele isithu 7 Harare, ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kolunye udaba oluphathelane lezokhetho, oyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla le-ZANU-PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla, njalo bagcwele amakhombi amathathu ukuze bayefinyelela emhlangano webandla elibusayo eCountry Park kobulawayo izolo. Umnumzana Dube uthumele imfanekiso enkundleni zokuxhumana ebulenjini eliziphatha amandla zebandla leZANU-PF labanye abasuke kumabandla aphikisayo begqoke impahla zebandla leZANU-PF. Okuningi asikuzweni kundaba ayiyenze lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa, yikuzwa ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sikulawo mabandla, kodwa hayi abasilandele lapha sesikhona, ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi iZANU izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho. Emfanekisweni engiyithumile namuhla bengilabo ntanga ku-MDC labo engathi sengingena nile mina kuzano, ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo. Abanye bebevela ku-CCC, ama-youth engakhuluma lawo abangasayenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona amapicha, bephose egcwale ibhasi ngoba sithuthise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khona phana eralini ekade seCountry Park kamongameli ubaba uMnangagwa. So ngabantwana embona ukuthi angingeke njengomkhokheli ngibachiye egangeni elingelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe, ngoba noma unezicathulo indlela ye-opposition leyo uyavuloku hlatshwa kuphela, akula nto ephumayo, kudlalwa ngabantu. Kade sileyabona besisibehlule ku-register ama-candidates. Ibandla leZANU-PF ilibandla eliqinileyo lenhloso ngelizwe leli. Nxa singene phakathi siqale ukubona sibili okuningi, ubuhlo obuningi balamabhuku ezinto abazenzayo, okuningi labe lingalaleli njengo opposition lingakudingi. Kodwa nxa subala into esezenziwe njengokuthi namuhla kungakaqali sirally khona phana kube lokuyavula kweclinic eCountry Park. Mina isizwalwane seCountry Park kule clinic siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini ebhinga ngeza kobulawayo lezo, but ungakhangela nje imisebenzi mnengi abayenzayo, amabhola ngu-20 ePinkton Forest afakwayo emgwaqo kubo masiye phambili ngale kubonketa drive emadibheni kubo George Avenue kubo masoche town laphana oNtemba Road ngale o-CSC namba sebavuswa iJoshua Mqabuko Nkomo Airport ungene laphana kubo nasty sokulabo innovation hub izikolo ziyavulwa kuningi kakhulu nje ukuba la ikuthanda
ngezenye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezano PF lilodlakela kusukela ngesikhathi seGugurawund njalo alinanzi amalungelo oluntu akuseliqiniso yini
okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kuGugurawund ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo 2008 yikho kwakulodlakela olwalubonakala olweGugurawund ke lona ngokwakusilwa izanu le-PF zapho sezabambana zabalibandla elilodwa okuthiwa izanu PF ungaze umuntu leke buyela kuGugurawund iningi lakhona uyabe ngafuni nje ukuthi ancede abantu uyabe dinga nje ukuthi abe gubha imizwa abantu ukwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT kodwa osekubandla leZanu PF obexoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wabahluli uChief Justice Luk Malaba usesole abantu lenhlanganiso ezisola abahluli labo manje nxa indaba zabo zingahlulelwanga ngendlela abayebe beyifuna. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions isisole isiga somthetho esisanda yengezelelwa esinquma ukuba izisebenzi ezitshengisela ukungekho emthethweni zingabotshwa kumbe zivalelwe ejele okweminyaka emihlanu. Linhlanganiso ithi umthetho lo wephula isisekelo sombuso. Okwathesi sendichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7. Awu, sihleke thina abakwazi ukuhleka. Awu, bathi abakaze babona irali engaka enabantu abangaka kuyikuqamba amanga kwabantu bezana. Ibhasi siseyadinika ngoba even amadlozi esishoneni nawe sala ethi hayi lo muntu kaphume lo kuze kudinike ibhasi nabantu balimale abantu bethipingi. Ungabuthi abantu ngapha nangapha ukuthi uthi uyenzela ukuthi kuthole support ungenayo. Hayi, okunye yikulima, yikulima kwabantu mpela. Gawule uthini mak
makunje Joseph Chuma uthini makunje khulumani phela ngoba ichansi ibhasi yawe iwaye abantu from Chipping anibona ukuthi aniphelelanga nezaminyana yeni leyo zamani ukuhlelela singabantu abadala siyabona
athini ukufuna ukuthi njengoba nokuvota ayilive liyalunga kweli msebenzi kule zimbabwe ayilive liyalunga into zonke ziraithi uthini bani zinto uwine bani ainto ziyalunga ukuhlela liraithi awukhuluma ngumakhi khonapha esikhulukuko
yes bingelele enkuzeni itshona njani basakazi hayi siyajabula namhlanje ngoba amalunga awe-CCC avunyelwe ukuthi abuyele emele abantu ngoba bakhethwa ngabantu kodwa besithanda ukuxwayisa amalabo abazenza ingathi bangamalunga e-CCC kwathi kuphuma isinqumo lapho sokuthi akumelanga bangintise ikhothi sitsho kanjalo bona labo abazenza ngathi bangamalandeli be-CCC baqala ukugxeka bajaha ukugxeka ngibona ingathi labo bantu abazwisisi ipolitics yaseZimbabwe ukuthi isebenza njani ngibona ingathi bangomafundani bazimfundankwele indlela okusetshenzwa ngayo laphana kufanele uzwisise ukuthi zani isebenza njani andubana ugxeke lithini ke manje njengoba sokuthiwe khona bazangenela ukhetho linela lisola lapho lithi khona selisola umuntu onguye elithi ngumongameli wenu lithini ngakho-ke lamhlanje bantu bakithi wobani leqinisa uma usekela into uyisekele uzwefika lasekugcineni ungabi mbaxambili kodwa-ke hhayi ngithemba abantu kathesi-ke sebezajabula-ke ngoba amalunga abo esefakiwe lawa ekhethweni sokuzasala nje labana abangazwisisiyo ukuthi kahle kahle bafunani abafuna inguquko bayakwazi ukuthi bafunani
ngiyalibingelela baba nemusa hhayi akula okunye ngenje ngifuna ukukukhuluma lapha eyimangali izimbabwe yonke ukuthi laba abathengele izimota bathengelwa njani kuhamba ngenxa esiyovalwa phela abantu atibona esivala mlomo khona bokuthi wangakhulumi into kade ezenza babonke hambe lami ngize ngidla kamnandi khuluma isivala mlomo lesi anti uyabona wantu wathengwa nokudla yonke into wavala angazi ukuthi besingamalema yini kulesiyini ukudla siyakubona kanye fo-5 years uyabonga ukuthi lami lake langibusisa ngiyabonga
kanti bonani basakazi we-CBS7 ngiyalibingelela labalaleli ngibingelela ngenjabulo enkulu sibonga ama-tropics amahle athi noma sebona ukuthi sesishadele izitho abazange bakhuluma kumi ngebandla bamisindi saze saphuma kulo mlilo ade sesifakwe kuyo i-ZANU-PF vele ngiyazi ukubana wonke umuntu we-CCC ongowe-CCC ngempela ube nganalo eqhubeka ubusuku lemini unkulunkulu wasizwa ukukhala kwethu sazethabangu lamathongabo ukuthi namhlanje banga abantu abanjebokuthabangu lazo abantu bokuxotha sisephathini ngoba thina sakhayelelanga ukuthi ithabanga abe lesikhunda we-CCC vele asisamfuni ngenkulumo zakhe siyabonga kakhulu labofazayimayeri laphano elentiri yetenda ngokwebamba imithingi nesadakile eyini vele amakhothi ezimbabwe vele wona siniso lihle asazimelanga ngoba vele ikhothi yakobulawayo yayingamelanga ikhipha amalunga ethu ngoba i-ZANU-PF yayikhuluma into ye-social media yikho iyehlulekile ukuvisa ubufakazi oncike sebevezile obawo siyababongela owesine mncubela kwethabani mpofu amaloya ethu hhayi ngembono bebevasa bebengadlali vele sibonile laphana lofazayimayeri ukuthi vele ikhothi vele ibingenachance siyambongela umama lwana unkulunkulu kasigcinile yena thina vele siyathokoza ngendlela asebenza ngakhona ufazayimayeri ukuthi unkulunkulu kuthiwa ngayo ngamthini umama lwana size sinqobe kulobu bunzima esibhekane la siyababona umthuli bayifuna ibulawayo ngamehla abomvu mna ngaguze wakhampeni ekhadi park othi kukhona kule ndlunga abayijongile ekhadi park lo mthuli kodwa ngenkosi thina sithi ikhadi park lena kumele sikhampeni ngamandla ikhadi park umthuli angayithathi ngoba bahlezi phezu kwakho thina kasikwazi kunje baholisa izisebenzi bayangezelela imali bethisa izinto bayakwazi after ama-elections imali yena bayididata obaba bethu kabaholi namhlanje nxa kamthuli umthuli ncibe kumele adliwe
tj7 njani lonke basakazi ngithanda ukuthi lami-ke ngiphawule cela livule phela ama-odi wethu lathi sizwakale emsakazweni sayibona i-ZANU-PF siqalisile udlakela lwayo siqalisile baqalile ukubulala abantu-ke manje sibabhekile nje bafuna uyalela embusweni besenza into eyikurayithi dafisa ukuthi lo nyaka ma ungabe ukhethwele ungahamba kahle i-ZANU-PF ike iphume abantu sebethwele nzima abantu besisize bephefumula kanzima nge-ZANU-PF uzambi balandelela lapho bakhona kodwa uhlale ekhuluma lowo mnangazi ukuthi yena akafuni dlakela kodwa uyathuma abantu behambe beyobulala abantu besisile kathi unjani vele lobaba lokhu
asakazi linjani phila siyaphila 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 impela nale qhawe nansi ngilikubone kwangapho lani iqhawe ha mina njengami ngiyavotela yena mpela la fotela ina mpira kai khawela yithi vele khulile vele yithi ayikhona lo uthe uthe amagetsi agetsi wesu ngabe sindebele yena uthi vele khumuntu ngayisiyelwa namzalo nayo nayo sana ayo na kunjima lapha na sambe umana ekhini ke ngayisiye engaze ngathiwa nguye iPadre Padre sambe campaign ngapha ayenye sibeka lo mdalo kazi ukuthi ukwenza uzawulungisa lo lo yeso sokuza kulungisa nini ukuthi nokho njalo sayo jamu yesho jamu shangani jamu yothe lawe lungu dasi ngabe sina kuno mgwaqo sine jamu kuno mgwaqo ti si right yabantu amasene vuke kuna saving selisela ngokuthi umgwaqo jamu shangani ke masethi afagile masethi kunjima ngana ke wabe yepho yabo bulawa hayi ne ndani yasiyanyisa lwa sokuthuma ngosika ngosika hayi ntayi somanje lapho sasa sina vote azo dathe ntrinya hamba yebo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Kufike iminyaka engamathumi amabili lanhlanu kwasayinelwana isivumelwano sokunanza ukuthi abantu bekhonze bekhululekile emhlabeni jikelele. Ese-International Religious Freedom Act, ukutsho omela lolu hlelo umnumzana Rashad Hussein, ekhuluma esedalele Congress. Iminyaka engamathumi amabili lanhlanu sivikela ilungelo elimqoka kumbali yeMelika ekhomba ubuntu bethu lendlela esibusa ngayo. Njengalokho okuvezwa ngumthetho we-First Amendment, okuyiyo insika kundlela esiphatha ngayo amanye amazwe. I-Ofisi ye-International Religious Freedom ekahulumende weMelika isebenza ukulondoloza, ukuvikela, lokulwela ukuthi abantu benkolo ezehlukeneyo bekhonze bekhululekile emhlabeni wonke, okugoqela abokholo lwesiKristu. Kuwonalo umnyaka i-Ofisi ebona ngalolu hlelo isebenze kakhulu labenkonzo yeShenzhen Holy Reform Church ukuvikela amalunga ayo ukuthi ekhonze ekhululekile, lanxa ebencindezelwa yiChinese Communist Party ngoba ebalekele eChina mhlaka 7 ngoMabasa. Kuminyaka esanda ukwedlula, abakhonzela ezindlini bayahlukuluzwa iziphathamandla zeChinese Communist, njalo ezinye zalezi izindlu zavalwa. Inkonzo yeShenzhen esungulwe ngomnyaka ka-2012 yayingabhaliswanga nguhulumente, ngakho ingekho emthethweni. Abalwela ilungelo loluntu bathi amalunga ayo ayehlukuluzwa iziphathamandla zikahulumente, njalo imihlangano yawo yenkonzo yayingenelwa ngamapholisa mahlayana. Iziphathamandla zethusela ukuvala isikolo sabo sokholo esasifihlekile. Wathi ngokumemetheka kwencindezelo lokuthi kwakhiwe, kwavotelwa ukuthi kuphunywe kwele China, njalo amalunga amaningi asuka kulendawo kusukela ekupheleni komnyaka ka-2019 kusiya ekuqaleni kuka-2020. Inkonzo yeShenzhen yaqalisa uhambo lwayo lwenkululeko ngokubalekela esihlengeni seSouth Korea eJeju, lapho amalunga aleli bandla asuka njalo abalekela eThailand ngoba engelathemba lokuthi azathola ubuphepheli. Zisesabela ukuthi bengaphenduka baye eChina ngemva kokubotshelwa ukuthi sebedlulise isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni eThailand. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezizimeleyo le-Ofisi ye-Religious Freedom zakhankasela ukuthi kukhululwe abokholo lwesiKristu beChina, kuchasisa umnumzana Rashad. Ngenxa yemizamo yethu e-Ofisini ye-International Religious Freedom lohulumende lokusebenzelana ledale le-Congress lezinye inhlanganiso zikahulumende lezizimeleyo, ngazizwa ngihlonitshiwe ngisamukela amalunga enkonzo le efika eMelika e-DFW Airport, njalo ngathokoza ukuthi ananza ikhefu lePhasika esontweni ye-Texas evikelekile mhlaka 16 ngenyanga kaNkwenkwezi. Sibambeni njengabantu beMelika, kugqiba umnumzana Hassan, ukuncedisa labo abahlukuluzekayo ngenxa yokholo kumbe inkonzo yabo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ekuseni ngesikhathi sinye kodwa silazo ezinye indaba suku zonke ngo 7:30 ntambama.